akulanto ehluphayo nxa kuyikuthi iRBZ ibone kunjalo ukuthi kumele kuyenzakale njalo ngoba ungananzelela noma sibe sithi khona iyedola ingasebenzi abantu phandle bebelokhu begcwelelayo imali le iyedola yangikhona ukuthenga okunathwayo lokudliwayo lento ezinjalo so pho ke nxa ukuthi kona ikhona phandle ngale leyo mali akulantembi ngokuthi kona mhlawumbe kube le system ukuthi kona imali yana imopheke into the system and besides that there's nothing wrong ngokubona ulutho olulwenzile wabona ukuthi hayi lusebenzi kuhle ukuthi hayi iyekela ke ngiluqondise vele even ngesingizane bayatsho bathi kona a wise man is he who changes his mind although umbuzo wami uza ukuthi pho njengoba singayiholeyo mali amayedola angikona akusuzophinda kusixake na ngoba mina bembona ngantu akusebenzisethu imali kungcono ngoba imali esikwazi ukuthi ngiyethu silayo engithemba ubana i-RBZ izawuchasisa lakho
kuzatshintshwa nge-1:25 ubona ingani linyathelo elihle yini lokho kufike ngesikhathi esihle
lokho owe-rate ye-1:25 yinto esihlala sikhuluma ngayo ubana noma ingaze ibe njalo leyo rate abayifakayo imali yangkhona izabe itholakala na emabhenki kumbe kuyabe lokhu kuyikhona oku esikubonayo ukuthi imali yangkhona sigcina siyithola emsikeni emnyama le ephandle uhulumende especially RBZ must be serious about these issues i-rate idetermine ngabantu laba abakhipha izimali ngobuningi bazo emabhanga abo nalawo o-RBZ lamanye ama-banks so the sooner they stop that nonsense the better for everyone isizalwane sonke seZimbabwe loko kuthi kona sibe sifuna ukuqambela namanga sikhulume nganto kona sazi ubana imali ziyaphuma abantu bona laba abanezimali eziningi yibo abakhoza ukuthi i-rate ibiloku ikhwela then siyabe singakaqalisi so indaba ye-rate izahambelana ngokuthi kona are they going to be disciplined yini bona njenge-RBZ beyekele ukubana bebelokhu bekhipha izimali ngama-back doors beyekele ukubana kube kulokuvunyela abanye abantu bedlala ngezimali ezinkulu besiyamopha out i-US dollar phandle ngale kube sokukhwezela i-rate ukubana ikhwele.